intyukuntyu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair lonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yibo abavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair. Manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwe-10 lasificaminembili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona, njalo abantu abukhanya bazafika yilaba abayebethe bamenywa. Ngokunjalo kwizakhamizi zakoBulawayo kuhle kwazithena khonokho, isasasa liyane ejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo kwizakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahamba ikakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khonaphana kwalaba ababethengisa, iningi labantu alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo-ke laba abaqotshwana aba-above 18 abasoze bakukhangele ngelihlo liyana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane, ngoba bona bakhangele izinto ezibahluphayo. Lonyaka-ke i-trade fair izaba ngeyalaba abalamabhizimusi, lalaba abanxusiweyo, kube sokusithi umhlambi omningi kawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye, kambe kathesi singakubona yini lokho?
Ibhizinisi izabancane kakhulu, ikakhulu kulabo abakhangelene ezamahotela, ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiweyo bevela kwamanye amazwe, njalo kuludlelwana nohulumende, kube sokusithi lazi iziphathamandla zikahulumende. Ngakho-ke amahotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalokudlelwana nohulumende. So kuzathi labo abangelakudlelwana kuqinileyo lohulumende abasoze bathole lutho, ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapho amahotela. Kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe, labo bazadirekthwa ngunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi. So lawa amahotela alokudlelwana nohulumende yiwazaba lenzuzo. Abaningi kabasoze babelayo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair, njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair inzuzo yabo izabancane kakhulu, ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda abayebethengisela khona, ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili. So kuzakuthenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana, akusafanani-ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair.